ezokubekwe imigoqo bakwabiwa yawo iyasizindimo ukubana abantu abasekhaya lapha benze ukuthi bexoxe nge-WhatsApp njengoba niyazi i-WhatsApp ikhiphile entengweni lesancakhoxo. Kodwa sinanzelela ukuthi ilanga seseliphukile bonani i-intanethi yonke nje isivalile singasaba le-WhatsApp ngoba besekonto abantu sebesebenzisa lokho kuthiwa i-VPN okokuthi urage ngoba unzwenganzwenge unzwenganzwenge umduli wabafakile esiwuthi i-digital ejura lo ngekho emthethweni akukho emthethweni akula mthetho okuvumayo lokho kodwa i-portals njengoba zekwabakhulu abakhange kwama-networks yibo abanganika i-directive ngoba i-connect la ngayo yakho emthethweni kodwa mina into esiyimangaliso although asohlangothi lwami kubana sofa nginikeze ukuthiwa sokulolelwe lo muntu o-apply high court because it's illegal ngibe ngabe sebeyenze i-portals yaba i-first respondent Tell one, net one, Econet, Tesla, all the providers. Even the actual show cause with why I didn't get the internet. And that's why we see it was general fast, they call number 10, emergency fast. I go from the local, so I need that.
Yes, what are you? Govindanjan, Gonoko, Govindanjan, what a Inco Kole, Fangan, a one on was work.
Inco Kole, but nothing. Lesi ebenze lo jalo uyisebenzisa nxa uhamba usuka imali ngenza ngokuthi nxa usuka e-Hillside kumbe usiya eNkulumane uhamba ngo-Cameron. So bafaka amadwala ukuthi wena uyele imoto yakho enkulu ingingeni laphana esikhaleni sa bagqiba ukuthi bavala isikhala. So wena ungabuya usozikwanisa ukudlula. So somele wena ubele yi-Hillside usayidabulapha ubhoda ngapha kwe-intanethi i-VPN yakhona ukhathe umduli kumbe uphathe ngungena ezindlini ngokudiliza eceleni ngoba umduli wakuqala uvela ukho emthethweni so nxa udiliza ukhiphe into eyikho emthethweni nasocala ngoba ukho vela emthethweni ngokokuqala so yikho ubhoda wakhona ukumzwenga xa ngaba lena ubeka ngamagama esindebele
um singathi uyabusebenzisani khonapho nxa usubhoda ngalo kwakhona
ye um kuthiwa i-VPN software laba abanama-Android phone, ama-Samsung, ama-Huawei, ama-phone ngamaningi uyahamba ku-store ufike laphana uhambe uyeti-search udinge okuthiwa i-Turbo VPN T-U-R-B-O VPN kungoba ubhala VPN uzabona nje uyamaningi then usu-downloada uyi-install okay usulandela khonapho le nto izakwenza uyenelise ukuthi nxa ukhuluma lo muntu besileke ukuba kwazi ukhuluma ngaphi ngoba iyadlala idayiza ngalokho okutshoyo engxaya ukukhonektha kungani usendlandi kungani usestate two muntu ngani sezilapha ngapho ngani so kuba nzima ukuthi bebe-block kodwa nxa i-intanethi iqithiwe totally benye umuntu intambo akuvumeleka udownload lento kusho ukuthi laba abantu abasenelisa ukungena ebulenjini yilaba abalama-satellite dish okuthiwa i-VSAT kumbe abalamafoni okuthiwa ngama-satellite phones ama-satellite phones they can't be blocked so they connect from you directly to the sky. Ngendlela imali yabantu abakhona ngayo ukuthi akwenzi lokho. I-DSTV ibhekele ezulwini. So ifoni le iyadula kodwa zizishiphashiphile kathesi ukhonektha directly. Ezulu emoyeni le ifike i-charge bakapha kuphendule ikhonektha emhlabeni.